Amthenzi kuleya kuhle kubuya abantu abaningi ehofisi ndathu bezofakaza lokho isikhalazo zabo etshela laba abazele eHarare. Sathi ukuthi asibo bonke abazele eHarare, bakhona abanye abazele khonapho emasekubile.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni senu?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli kweprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwaphi, njalo kungani kulokudabukana phakathi?
Ama-faction akula into ethiwa yi-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana umbono kuyini yini abantu laba asebahamba ebandleni likababa uMontsora abalaba bezelandela umhlupheni ubaba uMontsora kumbe bexotshwe.
Eminye njalo impiko ibisithi umgcini sihlalo uMnumzana Sithole ubesamisiwe okwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini, njalo bakhona labanye?
Ubaba uJames Sithole kamiswana umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona abakhonona ukuthi ubaba uJames engabe umuntu ophuza ukuxotha laba abantu abahamba kuMontsora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akuthi ukuthi kuthiwa useleqala, yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe kwi-standing committee ebandla le-MCCLINE. Sizabona ekupheleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani sendaba, but owathethi hhayi nguye olokhu ephethe intambo lapha kombala.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene, njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuyele ezini ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe cubungula izindaba. Babuye ne-secretariat yabo ezabibabhalela lokho abangabe kuphethe angazayengikutho ngoba ukuthi bephumelathi bayathi bephambanisa umsebenzi wabo.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngomnumzana Montsora?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikezwe izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezananzelele ukuthi kula bantu abanjengabo-Meya Mkhulu abazange banyathele ehofisini susele isikhathi bekhethe ukuthi bangene ekhansi ngokuthi ngabe khonapho ebantwini abanjengabo-Solomon Mkhulu ukuthi usalilunga lebandla eninde naye. Kungani kuphazamisa abantu, but bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikezwe izimali ngoba umuntu angayelo unika incwadi abesesetshela amalunga ephathi ukuthi i-pitcant policy yabekwa ngubaba uTsvangirai ukuthi sibe-pitcant. So abantu bathi hhayi umuntu engathengisa hhayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni nelika-Meya uSolomon. Amanye amabizo lokho sisacubungula.